Kufika ngothi bezempilakahle lubika ukuba kobulawayo izolo kubanjwe abantu abangamashumi ayisithupha lane i-64 belomkhuhlane lo kwabhubha abahlanu. Luthi kusukela nyakenye umkhuhlane we-COVID-19 waqhamukayo kobulawayo sekwabanjwa abantu abedlula inkulungwane ezilitshumi lanye 11,256 kwabhubha abedlula amakhulu amahlanu i-543. Umemetheka ngamandla umkhuhlane lo lemaphandleni. Omunye ohlolwe watholakala elomkhuhlane lo ngumnumzana Sibangilizwe Siziba ohlala eNkankezi.
Ngiyagula umkhuhlane we-COVID, uyabuhlasele yifulu enkulu. Ngiyaqala ikhanda eliba buhlungu kakhulu ngokuhamba kwesikhathi, uze ungasafuni ukudla, isifuba sibe buhlungu sivaleke, then ngokuvaleka kwesifuba langokungafuni ukudla umzimba-ke usuqinelwa ngumkhuhlane lo. Kuyenza-ke ukuthi umuntu-ke akhanye sengaselamandla. Ungananzelela-ke ukuthi isibe ndayo le ingaba yi-COVID, suqalisa ukwesaba. Khonokho nje ukwesaba lokwesaba ukufa sokundawonye kuba ngumkhuhlane wenza ukuthi umuntu mhlawumbe umkhuhlane uqinisa umkhulele.
Umnumzana Rodwa Gumede laye utholakale legciwane le-COVID-19.
Tekuthani sendlini for the next coming 8 days. Ama-tributi kama-workshop ngoba ziyabuya lapho ulapho esifubeni athi umuntu ufake i-50 kg inhlabathi esifubeni sakhe ethi phefumuntu endlasele lento le.
Umqondisi wenhlanganiso yeBulawayo Vendors and Traders Association umnumzana Michael Ndiweni uthi abantu abadala bahlukuluzwa imigoqo ekhona eyokungabuthani ezimfeni.
Ye, kunobunzima kakhulu-ke abantu abaningi bathwele nzima. Ikakhulu abantu abadala bezijwayele ukuthi bahambe bayevalisa izihlobo zabo nxa besuke balahlekelwa kumbe abangani babo abangena lawo amasonto. Kodwa-ke akunanto esingayenza ngoba ngomkhuhlane okhona osubhadlile mhlawumbe lonke jikelele kuyadinga ukuthi ngabe kuyaba le nhlelo eziba khona ezilungisa abantu lapha esithi i-mental health zonilisa ukuthi babhekane lobunzima lobu.
Umnumzana Effort Ncube ohlala kobulawayo uthi abantu beyisa ubhubhane lwe-COVID-19 uma bengakaze behlangane lalo emulini.
Igciwane le-corona kulula ukuthi ulithathe kancane nxa ulizwela komakhelwane. Mina ngomunye oselahlekelwe ngabangane, ngakho-ke ngikubonile ukunakekela umuntu olegciwane. Ukumbona umuntu esethwala nzima ukuphefumula, ubona ukuthi umuntu angedlula emhlabeni noma yinini. Igciwane le-corona liyingozi kakhulu kulabo abangahlatshwanga kulalabo abahlatshiweyo. Akutsho ukuthi umuntu osehlatshiwe vele ngeke asahlatshelwa esihlatshelwa noma ikanjani, kodwa amathuba okuhlaselwa abaphansi.
Kusikhwica mfundo solwayo Ngwenya, umqondisi wesibhedlela sempilo ukhuthaza uzulu ukuthi angeyisi ubhubhane lwe-COVID-19.
Leli bhubhane le-coronavirus liyashiyo into yokudlala lethu. Kukhanya lapha emhlabeni lizokubhidliza imiphefumulo eminingi kakhulu. Lokhu esikubonayo ngathesi kuqala kwendaba embi ebuyayo, yikho abantu bonke bayaxwayiswa bakithi ukuthi bazinanzelele.
Kuphela usuku lwayizolo ugatsha olubona ngezempilakahle lukhiphe umbiko oveza ukuba ababanjwe umkhuhlane we-COVID-19 izolo bedlula inkulungwane lamakhulu amathathu lamashumi i-1,370 kwabhubha abantu abangamashumi amane lambili i-42. Kuthi abahlabe ijekiseni yokuqala epha umzimba amasosha okumelana lomkhuhlane we-COVID-19 bayisigidi lenkulungwane eziphosa zibe ngamakhulu ayisikhombisa i-1,645,599 asebehlatshwe ngokugcweleyo bedlula inkulungwane ezingamakhulu ayisikhombisa lengxenye i-767,910. Ngimele Studio 7 kobulawayo ngingubathabile Masuku.